Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Licho nanjani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 23 kuNtulikazi 2018 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Abavela ngaphandle baqhakatheke kakhulu ngoba uvele kauzimakeli phela into yakuyenza. Angithi ungumhloliso owenzakalayo silokhetho nje kuphela. Lwenziwa ngaphansi kwalokho okuthiwa sebelezi international standards ezabo-United Nations, ezabo-International Parliamentary Union, ezesadic, eze-AU.
Abakwamanye amazwe abamela inhlanganiso ezitshiyeneyo abazahlola ukhetho lweZimbabwe baqhubeka betheleka ngobunengi.
Akujwayelekanga ukuthi abantu abathethe umbuso bewuhluthuna bafaka impilo zabo engozini, befake amatank emilitary bese bethatha umbuso lo bawunike ama-civilians. Yikho ke kasibona ukuthi amabandla aphikisayo anganqoba ekhethweni oluzayo.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe lithi malutshana amathuba ukuthi uhulumende engavuma ukusuka embusweni alubana ethe wanqotshwa ngamabandla aphikisayo. Abantu abaphila nobugoga kobulawayo basola inkokheli yamabandla ezombusazwe besithi ibacabanga kuphela ngesikhathi sokhetho. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abakwamanye amazwe abamela inhlanganiso ezitshiyeneyo abazahlola ukhetho lweZimbabwe baqhubeka betheleka elizweni ngobunengi. Namhla kufike iqula lomanyano weCommonwealth elikhokhelwa ngowake waba ngumongameli weleGhana umnumzana John Mahama labenhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu iHuman Rights Watch. Uhulumende weMelika laye ukhangelelwe ukuthumela iqula elikhokhelwa nguSenator Jeff Flake kuliviki. Inhlanganiso ezizimeleyo eMelika ezibalisa iNational Democratic Institute leInternational Republic Institute lazo zizathumela iqula kuliviki elikhokhelwa ngowake waba ngumongameli weleLiberia unkosikazi Ellen Johnson Sirleaf. Inhloli zesadaki zona ziselizweni njalo zitshele intatheli zindaba ngempela viki ukuthi zilethemba ukuthi ukhetho luzaqhutshwa kule kuhle kungela kudlelezela. Sebuze incwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuthi baqakatheke kanganani abakwamanye amazwe laba abazehlola ukhetho.
Abavela ngaphandle baqhakatheke kakhulu ngoba uvele kauzimakeli phela into yakuyenza. Angithi ungumhloliso owenzakalayo silokhetho nje kuphela. Lwenziwa ngaphansi kwalokho okuthiwa sebelezi international standards ezabo-United Nations, ezabo-International Parliamentary Union, ezesadic, eze-AU, kulezivumelwano zomhlaba ezenziwayo ukuthi ukhetho lumele lubanjwe ngayiphi indlela. Ngakho-ke nxa usenza ukhetho kumele babe khona la belavumelanayo ukuthi ukhetho zabanjwa ngalindlela ukuba lube ngolukhululekileyo. Bazobona, bakufundise, balumake, baluvume. Kanti-ke futhi ayiphumi imali yokuncedisa nxa ngabe labo zacela kubo ungazange wabavumela ukuthi babe khona ukuhlola ukhetho. Okwesithathu yikuthi babe khona bethu laba abantu abagangileyo, abethusela abanye abadlelezelayo, abaqilayo, abenza ububi bonke ukuthi bangabenzi ngoba bekhona.
Ukuyini kahle kahle abamele bakufaka ilihlo bakujonge ngalesi sikhathi?
Bebefanele ukuthi ube sebelesikhathi bafika. Yibo kambe bakhona sebayelesikhathi bafika bakhanga lokuthi akwethuselwa umuntu, akushaywa muntu. Ikhampeyini ikhululekile, imisakazo iveza wonke umuntu ngokufaneleyo akukho ukubandlulula emsakazweni akukho ukubandlulula kwezokudla kwezofertilizer akukho ukukhampena ngemali kahulumende babuye ngosuku lokuvota bakhangela ukuthi ngakho umuntu ovinjelwa ukuvota wonke umuntu uvota ngasensitha ama-observers wonke avunyelwe babuye futhi bakhangela ukuthi kubalwe ngendlela efaneleyo ama-results akhitshwa ngesikhathi njalo engafaneleyo
wona umumo nxa siwukhangela okwamanje ungathi ulungele ukhetho olukhululekileyo na
kokunye ululungele kokunye kawululungelanga akuphelelanga konke obekufanele kwenziwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo ngakho ke kulezikhalazo eziningi kakhulu ezifathelene nokukhululeka nokungakhululeki kokhetho sizakwazi ukuthi i-voters roll lokhu kuxokozela ngayo kuphikiswana ngayo akukavunyelwana ukuthi ingendlela efaneleyo ukuthi beyiyo
Umnumzana efidlela ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe zithi malutshana amathuba ukuthi amabandla aphikisayo anqobe kukhetho oluza kwenziwa ngomvulo ozayo. Kubika intathelizindaba yethu uBenedict Nhlapo ekwele Johannesburg kwele South Africa.
Eminyakeni ngamachumi amathathu lesikhombisa 37 years edluleyo, iZimbabwe ibingakazi ibe lomunye umongameli ngaphandle kwamnumzana Robert Mugabe. Lokhu kutsho ukuthi ayikaze ibuswe ngelinye ibandla ngaphandle kwele ZANU-PF. Ukwehla kwamnumzana Mugabe esihlalweni kungena umongameli Emmerson Mnangagwa okwesikhatshana kusalindwe ukhetho. Kuvuselele ithemba labaningi lokuthi lolu khetho luzaletha ibandla elitsha lomongameli omutsha ikakhulu nxa ukhangelwa ukuthi ukuphuma kwamgabe kwatshiya iZANU-PF idabukene phakathi. Kodwa-ke ngokusondela kokhetho intatheli eZimbabwe umkhululi Chimoyi uthi leli themba liyatshabalala.
Bebebhekele kakhulu ekulweni bebanga izikhundla nento ezikanjalo. Kwasekuba nenkinga futhi yokubana i-opposition ilahlekelwe ngumholi wayo uMorgan Tsvangirai onguwe obekade ebambile obengakhona ukuthi ayenze amathuba abo amaningi kubana bewina.
Ingcithi kwezombusazwe umnumzana Gideon Chitanga uthi kusobala ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iZEC isebenze ngendlela ezisolwa ngabaningi. Lokhu kulandela inqwaba yezikhalazo zamabandla aphikisayo ngeZEC ngokukhanyezi ngena endlebeni eziqanyelelwe izikhoni.
Kunzima ukuthi kuzenzakalani ngenxa yezizathu eziningi esizaziyo lesingazaziyo. Ukunqoba kwamabandla aphikisayo kuzaba nzima kakhulu. I-ZEC ilubambe butshapha lolu khetho kwaqubuka imibuzo eminingi nge-voters roll. Ngibafisela ukunqoba kodwa ithemba alikho.
Ngakolunye uhlangothi abanye bathi ukwehluleka kwebandla le-MDC ukumanyanisa icele elisekela unkosazana Thokozani Khuphe lelisekela umnumzana Nelson Chamisa sekuhle kwalingcwaba leliphupho ikakhulu nxa ukhangelwa ukuthi MDC Alliance yehlulekile ukukhanga amabandla aziwayo alabantu azitholela nje lawa afuna ukuzabela inhlanhla. Omunye wabasunguli be-MDC umnumzana Solomon Chikwero uthi uhlupho alukhe kuthina amabandla aphikisayo kawenelisi ukunqoba kodwa lusekuqilibezeleni okwenziwa iZANU-PF.
Ne-alliance kuyina izowina but ukuthi iZANU freely izobanikiza ipower angakubone lokho. Ma sizokubona sizokuqala lo Emmerson Mnangagwa. But uMnangagwa wafunda from uMugabe.
Unobhala jikelelwe ebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngabutho Mabhena uthi kusegcekeni ukuthi loba MDC Alliance inganqoba ekhethweni uhulumende kamnumzana Mnangagwa osegcwele abebutho ezikhundleni eziphezulu ngasokavume ukudlulisela phambili intambo zombuso.
Akujwayelekanga ukuthi abantu abathethe umbuso bewuhluthuna bafaka impilo zabo engozini befake amatank emilitary bese bethatha umbuso lo bawunike ama-civilians. Yikho ke kasibona ukuthi amabandla aphikisayo anganqoba ekhethweni oluzayo.
Loba kunjalo umeli we-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Austin Moyo uthi bandla lakhe lizanqoba loba kanjani.
Njengoba kuyiwa nje okhethweni ngomvulo awami amathambo athi ezibomvu ezikhokhelwa uShamisa izona ezohamba phambili kanye naye uShamisa uqobo lwakhe. Kwesiphelile isikhathi sezana uPF manje. Kufanele kube noshintsho abantu bake bazame omunye uhulumeni ohlukene kubonakale ukuthi ngubani ongabusa ngcono.
Umgcinihlalo webandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Khalimana uthi iningi lamabandla amancane goqela izaphu basebenza katalala unqoba esikhundleni zabameli bedale lephalamende.
Sikhangelele ukuthi sizowina amanye amasithi, ikakhulu lawa amasithi esizothola khona usekelo ebandleni lomanyano ele-MGC Alliance. Sikhona futhi ela kumasipala, kumacouncils, siyakontesta amaseats.
Okunye okusolwa ngabaningi yinqwaba yamabandla aphikisayo ancintisa lolu khetho besithi lokhu kuza kutsho ukuthi amavoti azatholwa libandla ebelinganqoba njenge-MDC Alliance azaphunguka esiye emabandleni mhlawumbe angasoke athole ngitsho lesi sodwa isihlalo ephalamende. Incithi zithi loba amabandla aphikisayo anganqobanga kulolu khetho ukuba labameli bedala lephalamende abaningi bevele emabandleni ahlukeneyo yinto engabanhle kakhulu ekutheni uhulumende athathe izinqumo ezihlonipha intando kazulu wonke weZimbabwe. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le-VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Amalungiselelo okhetho asekuzinga eliphezulu amabandla wonke ezombusazwe eqhubeka edinga usekelo sokusele iviki kuphela. Ukhetho lolu ngolokudinga umongameli welizwe, amalunga edalile parliamente kanye lamakansila. Silentathele izindaba zethu esizithumele khonale ekhaya esitikitikini. Ezibona ezithapha izindaba ngokwenzakalayo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Silentathela izindaba yethu uChris Gande osewange esigabeni seMathebeleland North. Chris, ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo Ntunga, ngiyabonga.
Ye, akusitshela ukuthi uminjani umumo lapho khona.
Ye, namhlanje ngisanda fika nje ngisewange. Kukhanya hayi. Isiphithiphithi siyaphithizela sibili amabandla ancintisayo ayaphithizela ikakhulu ibandla leZANU-PF lebandla lomanyano we-MDC Alliance abakhanya bagcwele indawana yonke.
Aba amanye amabandla laba amancane bayabonakala yini bona?
Sendilokhu mfikile lapha angaboni ngitsho. Lama posters abo awabonakali, kubonakala nje amalutshwana awe-MDC Alliance leZANU-PF. Angaboni amaningi, ngengabona nje imota isithi chazi ilomunye oncintisa ezimele.
Izakhamizi zithini zona?
Hayi, izakhamizi zikhanya zithi zona hayi ukhezi kaze zibone ukhetho olunje. Ikakhulu ibandla leZANU-PF likhanya hayi yilo elikhankasa ekuzinga eliphezulu kakhulu, ngoba uyakhumbula ukubana kumaviki amalutshwana asandadlula umongameli Emmerson Mnangagwa ubelapha edolobheni leli. Kodwa kazange abone aye emhlanganweni wawugoqiwe wathi yena ubengatshelwanga yena ubezovula nje olunye ugatsha lwe power station. Kodwa ke abantu lokho bekhuluma ngakho konoku ukuthi hawo kambe shiwa singathathwa mahlayana kanjalo. Kodwa ke ngempela sonto lapha ngizwa kuthiwa bavule baphiwe inyama abantu izakhamizi zewange lapha ngoncintisa emele izana PF uhlabe inkomo sizili yonke inkomo esidumbusa abantu baphiwe inyama balala izisu zibomu.
Emhlanganweni emnene kaChamisa lapha sibona amakhehla lezalukazi bahlanya ngayo iChamisa bembona iviki yonke le ema endaweni esijeneyo lapho aseke wayakhona. Bahlanya ngayo abantu ikakhulu abakhulileyo bayatholakala yini usubele thuba lokukhuluma labo abantu abadala khona ngapho ukuthi bathini ngayo?
Ye, sengike ngakhuluma labanye abangani sebakhulakhulile abathi bona uThamisa indlela akhankasa ngayo bayibona sibili ilobuciko ngoba uzathola ukubana nxa esenza imihlangano yakhe uyanxusa abantu abavela kuzigaba ezijeneyo abayabe bezokhuluma njengalokhu esikubone kobulawayo ukuthi uze waviza logogolwana owamuthi yena nguKhamisa aphinde avize uyaviza abantu abaningi abevele aba endaweni ezijeneyo sibone njalo wanxusa lo mnumzana Bangilizwe Nkomo umntaka umnumzana Joshua Nkomo lokhu yiko abantu abaningi abakubukayo bathi hayi umuntu lo ukuthi ulakho sibili ukuthi asimanyanise ngendlela aqoqa ngayo umkhankaso wakhe.
Aha, hayi siyabonga Bhuti Omdala uvingelelwa masalo lezi ngo George.
Hayi kuyezwakala ngike ngababona bakhona khona.
Hayi siyabonga Chris, sizaxoxa uChris Kande intathelizini naba yethu bekhuluma ke lathi lapho esewange. Live Talk lamhlanje sigangela uhambo lokuya kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa ngomvulo mhlaka 30 ngalinyanga sokusele iviki eyodwa kuphela. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kufe abantu abalishumi lambili lamhlanje madabuka kusa ekuhlaselweni kwenkamba yebutho esigabeni selwajuba kwele Somalia ngamalwa ecatsha aweqembu lesimuslim eledlulise amalawulo ele Al-Shabaab. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ubike lamhlanje ukuba akazange aveze imfihlo yelizwe lakhe lapho ekhulumisana lomongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin emhlanganweni wabo weviki edluleyo owenzelwe eHelsinki. Abantu abaphilayo lobugoga kobulawayo sebesole kakhulu abezombusazwe besithi babacabanga kuphela ngesikhathi sokhetho nxa sebedinga amavoti abo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Sekusele iviki eyodwa ukuthi uZulu weZimbabwe avote ekhetha umongameli, amalunga edale lephalamende lamakhansila, kodwa abantu abaphila lobugoga bakhala ezimathonsi ngokungaphathwa kahle ezibhedlela ngoba uhulumende kabanakekeli. Unkosikazi Dona Ncube ophila lobugoga uchaza isimo sakhe.
Ngikale ngo-2015 ngatrain amadolo. Manje ngiswele imali yoku-operate $12,000. Manje angiyitholi, angathi ngayithola njani. Uhulumende bengicela uncedo ukuthi ancedisane imali $12,000. Ukuthi ngi-operate amadolo.
Unkosazana Chidowe Tirayi ophila lobugoga uchaza ukuba sewaqeda isikolo ngalathuba lokufunda esiya phambili njalo engagula esibhedlela kathola sizo ulodubo lwamehlo. Ethi ulodubo njalo lokuthola isithupha ngakho ke yenelisanga ukubhalisela ukuvota.
I-problem endlana la empilweni ukuthi ngaqeda isikolo sokule 5 years back. Angizange ngithole ithuba elokuthi ngiye phambili ngoba ngaswela umuntu owayezancedisa phambili. Njalo enye i-problem endlana la ukuthi esibhedlela ngale ngingagula angila umuntu ongancedisa like imali yokuthi ngifinyele ukuthi ngiye esibhedlela njengakathi esivele ndihlala ngibulawa le problem yamehlo. Every month sometimes amehlo ami ababuhlungu, ngiyehlule kuba kwazi ukuthi ngiyenzeni ngoba abazali bami abalamali. Ubabami ngikhuluma kunje, ubabami wa-stroke.
Omunye ophila lobugoga unkosazana Bester Dube uthi udubo abalalo yikuzithengela amaphilisi kulokuthi bawaphiwe esibhedlela.
Hayi, kujabula, siyajabula kodwa sesithethe isikhathi sikhona pha sesihlambile njalo kulama-toilet. So into eziningani sebezikhulumile, into okusikhathazayo thina esilamachukela amaphilisi asihlupha ayadula. Ungaye empilo khona ngale bathi khona kawakho sokuthiwe thenga. So ayasidulela kakhulu ayichukele la ama-hyper.
Unkosikazi Juliana Nkiwane uthi kabatholi lutho, ubonga usizo abalulethelwe ngunkosikazi kaMnangagwa kunje balezikwelede ezibhedlela lemakilinika ethi kabala mali njalo abenelisi ukuzisebenzela.
Mina ngibangibundutho. Ngiyathaba nje njengoba mbona umama ekwesibe sithwalile usizo olukhulu kangaka. Thina abagogekileyo siyathaba okumali sayo. Bengifisa sibili ukuthi ngahamba ntwele ngomthukela. Lowu ingubo ngigcina izintandane. Ngingumuntu ogogekileyo kangisakwanisi. Silezikwerede emahofisini kakhansela. Bayasipromisa ukusithathela izindlu ukuthi why singabhadali, siyazenzisa. Manje siyayithatha ngaphi imali? Manje kuthiwa siyayithengise. Mina ngindlela ngisakwanisa ukuthengisa mntana. Sengingumuntu ohlala ehlezi njalo, ngigcina izintandane, abazali babo babhubha.
Iningi labantu abaphila lobugoga bakhala ngokungaphathwa kuhle ezibhedlela lemakilinika, ukuswela, indlala kanye lokungakhanyi kokusebenza kwevoti, bethi akucace kungakayiwa ekhethweni lwalonyaka. Umngakhe kamongameli welizwe unkosikazi Auxilia Mnangagwa kumaviki amabili adluleyo uthembise abantu abaphila lobugoga ukuba ngeke abalibala embusweni ozayo. Uzakhangela zonke izikhalazo abazethule kuye ethi kulusizi abaphathwa kahle nguhulumende. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kuhlandla labancintisayo kukhetho namuhla, uMavis Gama uxoxa lomkhokheli weNational Alliance of Patriotic and Democratic Republicans uMnumzana Devin Mhambi Hove.
Uhove ngomunye wabangamachumi amabili lantathu abazancintisa kukhetho lokudinga umongameli lonyaka olwenziwa mhla ka-13 Ntulikazi. Uzelwe ngomnyaka ka-1977 eHarare, wakhulela kobulawayo. Imfundo yakhe ye-primary uyiqalele eShingayi Primary School emzini wezengeza eChitungwiza. Wasuka lapho wayakwenza u-grade 2 esikolo se-Victoria Primary School edolobheni leMashingo, okwakuyisikolo sabamhlophe ngaleso sikhathi. Kuthe esekusibanga sogwalo lwesine kumfundo yakhe ye-primary, wasuka-ke waya eNduba Primary School laseNgubo Primary School. Ngemva kokuphutsha izifundo zakhe ze-primary, waya eHamilton Boys High School lapho aphutsha izifundo ze-O-Level wazokwenzela izifundo ze-A-Level eGifford Boys High School kobulawayo. Umhambi wathi eqeda kusecondary waya eBulawayo Polytechnical College lapho enza khona izifundo ze-accounts. Ungusomabhizimusi koBulawayo hathi ngokuthanda kodwa efuqwa isimo elizweni. Ulandisa ngendlela azoqhuba ngayo umsebenzi uguqula inhlangothi zikahulumende ezivalisa olwamapholisa, Central Intelligence, Attorney General, Prosecutor General lezinye ukuba zisebenze zizimele zingabiki kumongameli welizwe.
Laba bantu nxa befika e-court bafika kuthiwa ubufakazi kabukho ngenxa ukuthi akula intelligence esobala civil agency ukuthi uyi-corruption iyalwisa. Zona izinto zombili lokuthi ku-manifesto yethu sithi sizayenza i-devolution ukuthi o-governor bekhethwe ngabantu, o-mayor bekhethwe ngabantu, isigaba sibe lamapholisa abizwa kuthiwa njengokuthi Lupane Police Department. Ngamapholisa aseLupane angalandi ukuthi umongameli uthini kodwa basebenza bephansi kukagovernor lo mkhulu wamapholisa eLupane. Lokhu kwenza ukuthi amapholisa enze umsebenzi wawo bengayisabi ukuxosha umsebenzi. Bese kusithi ihofisi efana leka-prosecutor general, auditor general, ihofisi eziqakathekileyo ukuthi kumele zime zodwa independent. Umongameli engangeneli kizo ukuxoshwa kwabo nokuqhatshwa kwabo. Ngoba laba bantu bayehluleka ukwenza umsebenzi wabo bese saba ukuthi mhlawumbe umsebenzi yabiza phela.
Lanxa bese saba ukuphatheka kwezombusazwe sonke lesi sikhathi, uhobe uthi kunenge okumfuqileyo ukuba ancintise ukhetho lwalonyaka lokudinga umongameli welizwe.
Ngezinto ezenzakalayo kugcina sokuthinta lawo phakathi ukuthi hayi njengomuntu ongubaba angayenza njani. Njengoba sisho sihlanganele lento eziningi seke saphumela izweni leli sisiyadinga imisebenzi phandle. Nxa uhambe ezitaradini ubona into yonke kulobu chapha lapha eHarare lamanye amadolobha. Nxa ukhangela abantu abangenamsebenzi, nxa ukhangela izimota zithuthathutha every month end abantu bedinga indawo yokuhlala, usiya kuzo ubhudi baphandle kwelizwe kwathini kwathini, kugcina kokuthinta ngaphakathi. Ngazimisela lami ukuthi hayi kanti umuntu uyahlala ibaleka kuze kube nini. Ipolitics ziyaphatha wonke umuntu lanxa ungazithandi. Ngakho-ke kuyabe kumele ukuthi singene kizo, ngoba ungaziyekela ukungena kizo ziza kuthinta ke ngendlela ongayithandiki.
Uhobe uthi yena uzokuba ngumkhokheli hatshi ukuba ngobusayo, ngoba ilizwe lidinga umkhokheli njengaye ozolalela izikhalazo zikaZulu sikhathi sonke.
Sokuyisikhathi sokuthi abantu bekhethe umuntu oyaziyo izimo zabo mqodwa, hayi khona ukuzwa. Ngoba nxa umuntu ekutshela ukuthi hayi ngilambile, umuntu ole mali kakuzwisisa ukuthi ulambe okunganani. Nxa usithi angibhadalanga irent, umuntu kakuzwisisa ukuthi nxa ungabhadalanga irent utshona. Njalo thina sithi sifake uhlelo olukhipha amandla kuhulumende ukuthi ayenze mahlayana. Nyazi abantu abaningi bayesaba ukuthi kungangena umuntu ongani umyanga yena ufuna ukuyakudla. Kodwa thina sithe sizimisele ukufaka imithetho lama system ayenza ukuthi umongameli engabi lamandla kakhulu, ngoba la amandla yiyo yagcina isenza ukuthi umongameli engasahloniphi abantu enze umathanda. Sifuna ukusebenza singabantu.
Ukhuthaza uZulu uhobe ukuba akhethe yena lebandla lakhe ngoba kuyilo elizofeza izifiso zikaZulu.
Nanti iqembu elikhona elimele wena, nanti iqembu elikuzwisisayo, nangu umuntu ozimiseleyo ukusebenza evela ebantwini, nangu umuntu ozimiseleyo ukuphakula lokho akutholayo, lokho okutholakala lelizwe ukuthi sisebenzeni sonke, sidlenini sonke. IZimbabwe libele likamama, kumenye simunye sonke sisuthe, hayikhona ukuthi kumunye umuntu oyedwa. Sifuna amandla elizwe, amandla kahulumende asabalale elizwe lonke, wonke umuntu ebekwazi ukuthi lanxa ngikhona lapha engikhona elizweni ngiyathola, ngiyasutha, ngiyathola umsebenzi. Hayikhona ukuthi kumele ube kwesinye isigaba ukuze ukuthi into lezo uzithole.
Uhobe uthi zinhlanu izitha zelizwe aza kuzilungisisa nxa ethe wakhethwa ukuba ngumongameli ngemva kokhetho lwamhlaka 13 Ntulikazi. Lezi ngezivalisa ukuqedwa kwemisebenzi yenkohlakalo, ukusilela kolwazi lwendlela izinto zenziwa ngayo elizweni, ukuswelakala kolwazi lezimiso ezikhona elizweni ezibalawulayo okufana lesisekelo sombuso, ukungenisana ezikhundleni ngobuhlobo lobungane ukulondoloza ilizwe ukuze kungabi lababangela ukuxokozela lenzondano phakathi kwezizalwane zeZimbabwe.
Siyabonga Mavis Gama. Kwanele mthwakazi omuhle, likhumbule luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk lingayikatshana. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.